Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu namhla ekuseni zoku 15-16 kumfumfu 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, izisebenzi zikahulumente eziningi zibikwa seziqalisile ukungayi emsebenzini zisithi kazilayo imali yokugada amabhasi lemichova.
Yebo, kuke kwabe nelohlelo olwenza kodwa khathesi ke i-fuel yangikhona amafutha angikhona alokho ekhwela every week ubunzima bangikhona sokufike endaweni ngesikhiwa esithi incapacitation.
Kungani udaba lwegugurawundi lona obeseluseguduini kunyanga ezisanda kwedlula solubuyele emsamo njalo kulezi nsuku?
Uhulumende wafaka i-commission leyo ethi abantu abakhulume, kodwa kukhanya ngani layo ayiqotho ngoba ilandela okufunwa yihulumende. Sayizimelanga, it's not an independent commission.
Inhlanganiso yeBrithani ebizwa ngokuthi Economist Intelligence Unit, EIU, elobuciko kwezokudingisisa ithi uMongameli Mnangagwa uzazinqobela kuhle nje kukhetho lokudinga uMongameli ngomnyaka ka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Izisebenzi zikahulumende eziningi zibikwa seziqalisile ukungayi emsebenzini zisithi kazilayo imali yokugada amabhasi lemichova. Inhlanganiso emela ezinye izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ibhalele uhulumende incwadi ngomvulo imazisa ukuthi iningi alisenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Ukungayi emsebenzini kwezisebenzi lezi kuza ngesikhathi odokotela sebedlulise inyanga bekhalele umsebenzi ngesizathu esifanayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphatha amandla senhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, yona ethi otitshala labo sebeqalisile ukuzihlalela ezindlini lemakhaya.
Imali esiholayo njengezisebenzi zikahulumende yayisayenelisi ukuthi abanye bakwanise ukuya emsebenzini. Yebo, bakhona abanye abakwanisayo ukuthi bahambe emsebenzini. Izimo ziyatshiyana ndawo lendawo, izinto ziyatshiyana. Abanye labo bayakwanisa ukuthi bahambe, kodwa bakhona abanye. So sikubeke kuhulumende sabacebisa thina sabatshela ukuthi hayi, liyakwazi yini ukuthi izisebenzi eziningi ababalisi izisebenzi zikahulumende njengoba imali esiholayo abaningi abasaholi imali edlula i-40 United States dollars. So kutsho khona ukuthi nxa sikhangela ukuthi sikhuluma ngama-United States dollars, abantu bebethatha ama-500 kathesi usuthatha i-40. So kutsho khona ukuthi abantu abasakwanisi ukuthi bathenge ukudla, bathenge isinkwa, abantu abasakwanisi ukuthi basithenge. I-transport, yebo, kuke kwabe nelohlelo olwenza kodwa khathesi ke i-fuel yangikhona amafutha angikhona alokho ekhwela every week. Amafutha ayakhwela, i-petrol, i-diesel iyakhwela. Ubunzima bangikhona sokufike endaweni ngesikhiwa esithi incapacitation. Lathi sibacebise sathi kungaba ngcono ukuthi sibuyele emalini eholwayo eyayikhona ngama-United States dollars, kwakuyi $475 isebenzi esithengilayo kuhulumende esingena umsebenzi namhlanje sibe sizathola $475 United States dollars. Yebo, siyakwazi ukuthi umumo wemali usutshintshile kuleli ilizwe. So lathi siyabe sikhuluma ukuthi njengoba sisebenzisa izimdola kungaba ngcono ukuthi sisebenzise i-475 kumbe i-500 US dollar yona leyana, sibuye thina sibone ukuthi interbank rate ingaphi.
Kubabalisi abangaba lakho ukwesaba ukuhlukuluzwa nguhulumende alubana bethe bahlala ngekhaya bengelayo imali yokuya emsebenzini, ungathini kubo?
siyabatshela sibili ukuthi ama-unions yantsho sikhona iZimbabwe Teachers Association lolu uhlelo lwenziwe ne-Apex Council. I-Apex Council ilama-unions amaningi, so kuqakathekile ukuthi umuntu isisebenza ababalisi kuqakathekile ukuthi babe bejoin i-union abayithandayo. Ama-members ethu siyabacebisa sibili ukuthi lolu daba sesiluphethe thina njenge-union ukuthi siyabe sibancedisa, siyabe sibaphathisa ukwenzela ukuthi uduko labo lomsebenzi silusebenze, ukwenzela ukuthi bangahlukuluzi njalo ukuthi bangaxotshwa umsebenzi.
Leso-ke isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association, iZimta, ebesixoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7. Udaba lwegugurawundi obeselusegudwini kwinyanga ezisanda ukwedlula solubuyele emsamo njalo kulezi insuku. UChris Gande weStudio 7 exoxe lomunye wabaphatheke kumizamo yokudinga isisombululo kulolu daba, umnumzana Felix Magalela Mafa okhokhela inhlanganiso yePost Independent Survivors Trust elwela ilungelo labathinteka kumbhoqaze wegugurawundi. Uqale ngokumbuza ukuthi kungani lolu daba lungasahlafunwa kulezi insuku. Yena umongameli Emerson Mnangagwa wathi abantu bakhululekile ukukhuluma ngalo.
Yebo, nami ngiyakunanzelela. Thina sithule sibona ngani kuyachamanda. Inhulumende wafaka i-commission leyo ethi abantu bakhulume, kodwa kukhanya ngani layo ayiqotho ngoba ilandela okufunwa yihulumende. Kayizimelanga, it's not an independent commission. Elido abala uTasiyare angabe basenza ezemsebenzi, ngathi yakhuluma abayesaba ukuthi bakuveze. Njalo kanti liyaqonisa njani laba izigananda abantu ababulala abantu lokhu bebusa? Yikho-ke ngibona ngani mina ngathi hhayi ngingake ngichithe isikhathi sami, ngoba bonaba abantu abagongoda abantu ngegugurawundi, abanye ngamaprezidenti, amanye ngama-ministers. Kuya ngaphi? E-South Africa bakulungisa lokhu sokule new dispensation, sokule new political party esilidwa ngubaba uMandela okwangapha ngamandlwane. Yikho ngakubona ukuthi hhathi akuyindawo. Ngikhangele ngibone labanye abasebefomu okuthiwa yimathebelele recreation nemathebelele collectives, ngithi ngiyakhangela ngibone zinsane nje ezingazilutho, ziphonga udinga amabizo. Abasa-consult, abasabuzi abantu laba abafelwayo, ababulawenwayo, labantu abekhona sebezenzela nje izinto zesikolo okuthiwa yi-academic research. Yikho-ke mina ngathi hhayi ngingake ngisebenze le-commission leyo. Babe sebengikhethile sibili ukuthi ngibe ngomunye we-reconciliation and peace commission, committee yakobulawayo. Ngathi lami nginje ngifuna ukuthi ngithuliswe yini, I cannot be part and parcel kwe-committee engani yachamanda. Yikho ngathi hhayi ngcono ngizimele laphana le-peace yethu sikhangela, ngoba amaqhuku ethu abuhlungu. Abantu sebedinga imali ngamangcwaba legazi legugurawundi kwanda.
Uhulumende wathi yena sekuvunyelwa ukuthi abantu bakhulume bakhululekile ngendaba yegugurawundi, njalo abenelisayo bangcwabe katsha amathambo ezihlobo zabo. Khonokhu kulokhu kusayenzakala yini kumbe vele sokuthula?
Zwana Gandhi, alisoze lithi likhululekile uma iholi leyo khunya kuna kugcwele ama-CIO. Siyawazi abacuphi ama-CIO lama-CID babe begcwele, beyibo abanye abakhuluma izinto ezithunuka thina abangapha esiNdebeleni. Njalo lokungcwaba amangcwaba, ukungcwaba abantu ababulawa egugurawundi kungana evidence. Uzangcwaba ubusufihla i-witness. Siphonga ungcwaba nje, singangcwaba sokusiba njani? Umgabe ufe uzowafa wathiya izilonda zabantu zimemetheka zibuhlungu. Hathi umgabe sedlile phela, bakhona abaningi ababusayo esibaziyo lamabizo. Yikho-ke bonaba abantu ingqobo sikibo. Uma unguhulumende ungafa ungaqothwa nezikweleti zisala kuwe. Yikho-ke ngizangcwaba umntanami mina ngingamazi ukuthi bambulalela ngaphi. Ngilo mntwana phela mina engabulawelwa ngalamajaha, ngizancwabani ngingazi kuwaya ngathi. Abasithi ama-records ukuthi babulala abantu abangaki eKhezi, esilobela, ebhalagwe, emzola, egwelitshela, abasiphe lokho laba bantu bakhona babana ma record.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafam ongomunye wabaphatheke kumizamo yokudinga isisombululo kudaba lomphoqazwe weGugurawund ekhokhela njalo inhlanganiso yePost Independence Survivors Trust ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald libika ukuthi inhlanganiso yeBhilithane ebizwa ngokuthi Economist Intelligence Unit ithi umongameli Mnangagwa uzazinqobela kuhle nje kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso le elilunga le-Economist Group ithi ibandla le-MDC alenelisi ukwenza uhulumende achasise inhlelo zakhe ngakho alilahlonzi kulokho okuthiwa make the government accountable. Inhlanganiso le yona elobungcwethi kwezokudingisisa ithi umnotho welizwe uzathuthuka kusukela ngomnyaka ka-2021. Inhlanganiso le ibikwa ile minyaka engamachumi ayisithupha 60 iqhuba umsebenzi wokudingisisa. Isibhedlela sempilo kobulawayo sikhangelelwe ukuba logatsha lokwenqabela ukubelethwa kwabantwana abafileyo elizweni lonke olwe-stillbirth prevention. Isibhedlela lesi sisebenza nekolitshi leBhilithane ele-University of Manchester lenhlanganiso ye-Lugina Africa Midwives Research Network. Lokhu kuvezwe ngumqondisi walesi sibhedlela uDokotela Solwayo Ngwenya kwingxoxo lephephandaba le-The Chronicle. Yebo ke likhumbule ukuthi besi-live streama kukhasi lethu le-Facebook kodwa asisayenzi njalo ngoba imitshina yethu isuke yacitsha emoyeni. Ngakho-ke kulabo abade besilandela-ke uxolo kodwa siyatholakala njalo emsakazweni erediyweni. Okwamanje-ke ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Asabona umsakazi nabalaleli njani. Ya mina ngumnumzana uNyoni la. Kunabantu ababotshwayo ngenxa yengwane zamapholisa. Nokubana uthiwa kulo abantu bafuna uvukela umbuso. Since ngo-8 kube lokhu izano yiloku isenza i-tactic efanayo nje ukuthi kulabantu bafuna ukubavukela kodwa at the end of the day akula umuntu wakwaba convicted ukuthi kahle kahle wenze icala lelo elithuthu ufuvukela umbuso.
Hayi, mina igama lami nguSimeon Ncube ekhaya ngisuke endaweni yaselupani endaweni okuthiwa kusejotsholo engombani koNcube komguza. Yeyi, zihlobo zami, shuwa ngikhala ngabantu bemathebelele ndinothi ukuthi ukhona khona kambe waye bengafundanga kangaka. Uyathola ukuthi esikolo uteacher iNdebele o-1 almost wonke ngamashona bafundisani abantwabenu badala umuntu ongayazi iculture yakomthwakazi bazwa ngandini abadala mthwakazi mthwakazi lidumisa landithi mthwakazi mthwakazi ukuthi kutshona abantwana abancane esikolo abazi lutho libe selikhala kusasa selisithi ye thina amashona abayasibusa ye amashona abayenzani. Amashona afundile ezikolo zabo liya ngokuthola ukuthiwa mndebele kwathiwa bafundisa abantu babo iculture yabo into abazaziyo. Then le nto yokutoyitoya le ngihlala ngizwa besithi fuze sitoyitoyeni ukuthi ilizwe lilunge lisatshaywa kwabantu kubi bazolitshaya sibili belithwala ngezimota labethi siyatotwe eHarare lizabuya livuthiwe imhlani le litshaywe kalatshaywa. Mnangagwa Shamisa ngumalume lomzulu yonke into isukele esikolo ngicela ndizame ukuchecka ezikolo zenu ukuthi kubhalansile kahle kwenzeka ukuthi libe labakhokheli kusasa ngoba esiNdebeni akula muntu ongalikhokhela vele kathesi ningeze likhale lithi lifuna upresident wesiNdebele.
Awubheke nje manje abantu bayafa ezibhedlela abantwana basafundi ezibhedlela kula mithi uyala ukufakela ama-doctors imali lama-teacher kodwa yena uzula ukusa namalanga kasahlali nasekhaya usehlala emoyeni umnangabo ukuzwa kuthiwa ngumuntu ofuna ukuvusa ilizwe nalowo umuntu ohamba day and night. Why angathathi le mali le azula ngayo afakele ama-doctors imali athenga imithi ezibhedlela? Hayi, izulu linganetha abantu bezilimele badle besuthe beke bekhohlwe ngabo abantu bezanu PF lapho. Maybe yiko lapho okungaba ngcono khona. Kodwa still uma kungabe kusasele isomiso lesi esiloka sisavela, hayi, impilo vele izoba izimela yona uzulu.
Uma ngilalele ku-Studio 7 ngiyazwa ama-audio abantu, ngiyazwa abantu bekhuluma ku-live talk, angaze ngizwe umuntu okhuluma kahle ngezani. So ngiyazibuza ukuthi kanti abantu abavotele izana kwa abakhuluma ngayo yibaphi? Ngoba phela ngithi i-Studio 7 i-open for wonke umuntu. Kufanele sizwe abantu abasola izandla, abantu abavumelana izandla. Mina nje ukubona kwangibonana izandla igidi sigqagezela. Bese ngena edabeni lakodoktha. Odoktha Mbasoli impela kubuhlungu ukufelwa ezibhedlela ngabantu esibathandayo. Kodwa akekho umuntu ongasebenza la mahala ngoba uzobona uba wakho kuyakho indle ekhaya ethenakala mali yokubhadala obhilida kodwa uyobona uba wakho eseyakhela umakhelwane inkalakatha yendlu. Kathi le mali okade kuthiwa iyayakhela umgabe ithuna inga waye bengathathiyo nabantu bakarhulumente, abantu bakarhulumente fanele bephathwe kahle bonke. Wayekubona ipolisa, ayekubona i-social strike le, uyazibuza ukuthi why. Ngiyabonga.
Lo okhulumayo ngumaluka omhlaba. Nangithi isikhathi sesifikile sokuthi abantu kabasukume be-challenge. Lokhu kade kusenziwa ngumgabe, yikho lokho kusenziwa ngumnangaba. So thina esaphila ngesikhathi amakhiwe sakhona, sizabona ngani amakhiwe ayengcono? Amakhiwe ababefanele besihlukuluze ngoba babevele besuke kibe e-Europe belanda ukuzosihlukumeza lokuzolutha umnotho esilawo. Manje kade sikwenziwa ngabanye abantu abamnyama esizalwa lapho, abayiba bangababulala okwedlula amakhiwe. So into le isidinga ukuthi abantu sihlangane kuphela xa bebulala besibulale. Kuyafanana lokhu mani okungasikufa kwini ngoba lezi bhedlela abantu bayafa mani.
Ngikhuluma ngilapha enkaya. Okusihluphayo thina inetwork lapha enkaya. Ngakayi sihluphi ngalathi singena ehlelweni. Abake basebenza udaba lwamadokotela abantu bayafa. Basebenza udaba lokuthi ifluweli ikhwela nsuku zonke okuyikho kwenza ukuthi into zonke zikhwele. Bakukhangele futhi ukuthi lalapha ade kuphephela khona abantwana labo bathwele nzima e-South Africa khona ngali. So siyadibeka yonke into kayisimelanga kuhle zokuthi babe besiyafaka izingwane lezo ama-helmet lawo. Kathi khona into nxa ibonakale komakhelwane ibonakale kimi yini ngoba kimi nxa kungatholakalanga lutho kathi ngihlutshelwane. Ngiyabonga umama lwane obekhuluma. Mina ngisenkayi la, yikho lapha engikhona.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngonombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Izidumbu zabantu abangamachumi amabili lasitshiya kalombili 28 ababhubha kwingozi yendizamtshina ye-Ethiopian Airlines Flight 302 ekuqaleni kwawonalo umnyaka sezisenairobi lapho ezamukelwe ngumndeni wabatshonayo lapho okwafa abantu abalikhulu lamachumi amahlanu lasikhombisa kulingozi. Njalo inkampani yendizamtshina ithi izahlawula umndeni walabo abalahlekelwayo. Inhlanganiso yabodokotela yaziwa ngokuthi yi-Doctors Without Borders ithi ayiseyikuqhubeka ngomsebenzi eSyria ngenxa yodlakela kuleyo ndawo. Kusukela ngeviki edluleyo inhlanganiso le isisusile izisebenzi zayo ezibhedlela esigabeni seKurdistan sokufike amasosha eTurkey kuleyo ndawo. Wesenzakala eMelika namuhla, amalunga ebandla lama-Democrats adinga ukukhethwa kuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka kati ozayo abephakathi kwengxoxompikiswano i-debate kumahola ambalwa edluleyo lapho abacubungule udaba lwezempilakahle, ezomnotho welizwe imizamo yokumisa umongameli Trump umsebenzi ngohlelo okuthiwa impeachment lokunye okunenginengi. Abalichumi lambili abaphatheke kulingxoxo mpikiswano nguTulsi Gabbard weHawaii, isinothi uTom Steyer, uCory Booker weNew Jersey, uKamala Harris weCalifornia, uBernie Sanders weVermont owayengumsekeli kamongameli Barack Obama, uMnumzana Joe Biden, uElizabeth Warren weMassachusetts, usodolobho weIndiana, uPeter Padgett, usomabhizinisi uAndrew Young, uMnumzana Peter O'Rourke, uNkosikazi Amy Klobuchar weMinnesota, loJulian Castro, abakhokhelayo kulomncintiswano lapho kufanele kukhethwe oyedwa ozanqikilana lomongameli Donald Trump ngoElizabeth Warren, elandelwa nguJoe Biden, Bernie Sanders loKamala Harris. Ukucobongula lolu daba sixoxele ngcwethi ecobongula ezombusazwe uMnumzana Calvin Manduna obebukele ingxoxo mpikiswano ekhona pha eMelika.
Dala sazwa bekhuluma indaba lezi, so asizwanga anything okutsha. Ngathi amaposition abo ukuthi kukhona omunye onqobileyo mbe omunye nganusewile phansi. Hayi, it's the same positioning as ekade kukhona bengena kuma-debates lawa. Umama uWarren khanya ngani nguye olokhu ephambili mbijana. Ngendaba ye-impeachment bonke bakhanya ngani bayavumelana ukuthi kumele kuzanywe i-impeachment. Mina ngokwami angivumelani le-impeachment yangikhona, ngoba ngibona ngani sizaphinda futhi sakubona ngesikhathi sikaMula enza i-investigation yakhe. Waba ngumsindo kwesikhathi eside and akulaluthe kwaphuma khonapho and bazaphinda futhi ngale impeachment. Kodwa khanya ngani bayavumelana, so sizabona ukuthi kuzahamba njani. Nge-economy, again, I was disappointed ngoba i-discussion yabo on economy iya-recycle ama-ideas which are quite old, abakhulumi okutsha. I-economy leyi nxa ungayikhangela sebekhuluma ukuthi inequality is increasing, i-poverty is increasing, even though bakhuluma ukuthi kule msebenzi, and indaba lezi abazikhulumi. So i-debate yangikhona on ama-issues law of economy is quite superficial. Okunye engikuzwileyo bathintile indaba ye-foreign policy lempi, and I think more or less bebevumelana ukuthi umongameli uTrump wonile mengamelanga ephume ku-Syria and khanya ngani kule consensus khonapho. Ngathi the last issue beyindaba ye-healthcare and on healthcare ama-plan abo ayachiyana quite drastically, and this might be a critical issue kule khetho elizayo.
Babuziwe njalo ngeminyaka, kwathiwa mhlawumbe oleminyaka ephansi mbijana nguye onganqoba umongameli Trump kukhetho oluzayo.
Kuzima ukuthi ubone ukuthi umnyaka izamphambanisa umuntu or abakhethayo bazakhangela umnyaka as a form of immaturity. It's hard to say. Ngoba laba abale minyaka emilitshwane amavota ayakwanisa ukuthi awula experience. So ukuba umuntu ole minyaka emilitshwane is not necessarily an advantage. Ngoba abanye bengathengisa ukuthi awula experience. Ifinxa likhumbula last time u-Obama a campaign against Clinton, she kept on trying to hammer home the point of the Obama gala experience, and kuphose kwamhlupho Obama indaba leyo experience. So I don't think indaba yomnyaka it will be a deciding factor kulawa my elections. I think so long umuntu engatshengisa ule energy, and uSanders it was very good kazange etshengisa ukuthi umuntu ogulayo or usanda ukuphuma kuthi ikusejari. He looks strong, so I think indaba yomnyaka it won't handicap him at all, as long as the things that you will end it.
Ubone ngani ngabe lekhaya kunjalo yini ukuthi umuntu engancintisi aqale akhulume kuhle ukuthi uzalungisa njani lokhu lalukhiyana lalukhiya, ngabe lilizwe elingcono.
Ukhetho lwethu ekhaya luthiyene langapha. Number one, ekhaya libonile ukuthi indaba zama-debate lezi lokukhuluma ama-policy, ama voters ethekhaya, they are not interested. abaningi bangikhona ukuzwa lokho kwama-policy lokuthi uzakwenzani. Bathanda ama-slogan lokuhlabela lokugida, lokuthi ubaphathele ama-t-shirt lokudla, lenhlanyelo lokunye, ukuthi uzabaphathelani okumnandi. Ukuthi uzakwenzani, uzayenza ama-jobs amangaki. Abaningi bethu unfortunately ukhanya ngenabakusebenzi lokho. Not because they are not interested, but I think abaningi bayazwa ngani ama-politicians every election bayabatshela ama-promises and they never live up to it. So babona ngani ngcono usinike okusiphathele khona sizigidele sidle sizihambele sigqoke ama-t-shirt. Bekuzaba ngcono nxa kade sifike i-level of immaturity ukuthi ama-politicians can articulate ama-issues and ama-journalists you can grill them on ama-issues which they are promising.
Lo mnumzana Kelvin Manduna ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelayo ekhonapha eMelika. Okwamanje ke sizwe ke umculo kaJays Marabini esithi sithandwa, ingoma ekudlalade lakhe elithi Ntunjambili. Ke umculo kaJays Marabini esithi sithandwa, ingoma iphuma kudlalati lakhe elithi Ntunjambile. Singaligqiba uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Yebo ke, ukudingisisa kwenhlanganiso esebhilithane kuveza ukuthi umongameli Mnangagwa uzanqoba kukhetho luka-2023. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.